Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sihlaziya ingxaki ezibhekane labahlali baleli dolobho ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Into esingathi silokuhlangana layo nje ngamasuwa emalokishini nje ahlukeneyo lakho khonokho nje ukukhula kwe-crime emawadini yikho abantu abalokukhala ngakho ukuthi sicabangele ukuthi njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje kungabe kulabanye ingxenye sebalahlekelwa imisebenzi noma sebaphelelwa zindlela zokuthi bazame ukuziphilisa yikho uhlupho lwe-crime solungathi lufuna ungathi soluyinto engathi iyahlupha lapha emawadini kobulawayo njalo nje enye into engathi ikhathaza izakhamizi indaba eyamanzi ukuhlanzeka nje kwamanzi sesitsho nje for example emganwini lapho kuke kwaba ngathi kube lohlupho lwamanzi ahlanzekileyo isizathu singaziwa okwakhathesa ukuthi amanzi avela angcoliswa yikuyini kodwa kuke kwaba indaba eke yahlupha njalo esakhangelela ukuthi ilungisiswe enye into nje engathi luhlupho emawadini kobulawayo lapha yikuthi ngesikhathi se-COVID lesi abantu mabehleze ezindlini ukudisconnectwa kwamanzi indlela zokuziphilisa sezingathi sezizinhlutshwane so ukudisconnectwa nje kwamanzi ngoba abantu bekoloda ukhansili izikwerede sezihlalile okwesikhathi eside
abantu bathola yini usizo olufaneleyo kungxaki abalazo kukanti libancedisa njani njengenhlanganiso
thina njengenhlanganiso okukhulu okuqakathekileyo ukuthi simele zona izakhamizi sibe yizwi labo sengikhulumela into ezifana labo advocacy and lobbying sibe yithi esigijima ngazo ukuba bathole usizo olufaneleyo sizimele uhlupho abahlangana lalo in everyday life on a day-to-day basis njalo sizama ukuthi khona sibambisane kanye le council ngoba inhlupho ayisonto engabhekwa umuntu yedwa kufuneka ukuthi abantu babambisane kubonakala ukuthi khona amacebo angaphuma ekulwiseni izinhlupho lezi zakhamizi ezihlangana lazo ungaba yiwapi
inhlanganiso yakho ithi ibhodabhode edolobheni lakobulawayo ihlolisisa ukuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 luqhubeka njani kuyini elikufumene
siqale uhambo lwethu ngase Bulawayo Large City Hall saqhubeka sasesisiya erenkini sasesiqucinela ngokuya eNkulumane Community Hall abantu bebehlaba sibili bethola usizo lolu abaluthenjisiweyo sithumele nje isixwayiso ku Twitter platform yethu sikhumbuza nje abantu ukuthi ukuphepha kwabo kusezandleni zabo ukuthi nanoma usiyathola usizo ukumele uzikhumbulele lawe ukuthi khona ukubhubha lokhu kubhahile njalo kuyamemetheka ngamandla umuntu kumele azikhangelele akhumbule ukulandela ama safety guidelines esawanikezwa yiwho observing abo social distancing njalo lokugqoka imask ukwenzela ukuthi lawe muntu uphephe uphephise nalo okulandelayo ngemva elining uphephise nalo wena omlandelayo sizazoqhubeka siuthumeza lo mlayezo kwamanye ama-social media platforms ethu ukuthi abantu bahlale belokukhumbula ukuthi babekwazi ukuthi i-safety yabo isezandleni zabo sisa ukuthi lathi sakhe amacebo sibone ukuthi njengenhlanganiso singanceda njani amacebo esingawangezelela lathi sibone ukuthi ubulawayo engaphepha njani esifeni lesi se-COVID-19
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko kwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.